Nomzana Kande, lokho engathetshelwa yingwe mina, ngabukela wonke ama World Cup, kodwa le Qatar France versus Argentina, Nomzana Kande ibhola belimnandi leli. Bese ngasakwazi ukuthi ligiqikela ngapi phela, especially iFrance siphendukile sokungutshiki lobhanqa. Mina ngabukela iWorld Cup ka-1994 eLos Angeles eCalifornia lapha kudlala iBrazil versus Italy. Roberto Baggio we-Italy ezekhuthi penalty kick leyana. Mina ngandlezi ngemva kwegedi langkhona okukhatshelwa khona ama-penalty. Lalimnandi sibili ibhora lakhona kodwa hayi ngeke lifike kuleyi i-championship esiyibone eQatar Argentina versus France. Abe kumnandi sibili ibhora lakhona ayazi wonke umuntu kholwa nje jikelele emhlabeni uvumelana lami ukuthi ibhora leli belimnandi. Laze lagcina liphela kuma-penalty kicks sambona sibili uLionel Messi ephakamisa inkezo and siyamjabulela kakhulu uLionel Messi ngoba leyi yiyo inkezo ebesitsele insinda sibilisi kwelede kuye ukuthi abantu bonke bemhleka ukuthi konali awukabi layo le inkezo yeWorld Cup and wenze njalo sibili waphakamisa ilizwe lakhe leArgentina.
Ngokubona kwakho kuyathembisa yini ukuthi izwekazi leAfrika sizabona lisedlula lokho okwenzwe liqembu leMorocco kumdlalo olandelayo?
Mnumzana Kande, ibhola leAfrika lalo selidumele emansumpeni sibili ngoba sibonile ilizwe leMorocco lijabulisa abaningi kakhulu izizalwane zeAfrika la ama-Arabhu weMiddle East la kweNorthern Africa khonangale lemhlabeni wonke nje jikelele ngoba beyibophela ama-underdogs. IMorocco akulalizwe leAfrika efake lafika kuma-semifinals, so iMorocco ibingeyokuqala. So lokho ngokutshengisela ukuthi ibhola lethu leAfrika sibili hayi iphakeme kakhulu ngoba siyababona phela ama-African players ethu amaningi wona la yiwe edlala e-Europe, wedlala labo bonke bonaba kade bedlala labo ku-World Cup. So ngabantu abazanayo sivili nje ekudlaleni kwakhona ibhola. So siyathemba ukuthi kulama-World Cup azayo sivili ukuthi hayi ama-African teams ethu engahlala esephezulu khona ngale esephelela khona ngale kuboma-semifinal la kuma-final azagcine inqoba sivili yona i-World Cup Championship.
Sikhona yini isifundo esingathi sitholwe ngamaqembu afana la eZimbabwe?
LeZimbabwe kumele lifunde izinto eziningi kakhulu ngomdlalo wenguqu, especially wona amalungelo ebhola lokuthi imithetho yeFIFA ithini landelwa njani. Ngoba singakhangela phela leZimbabwe kade silabhanwa yiFIFA ozifa bonke laba ukuthi khona beparticipate emdlalweni kanobhutshuzwayo. So akula bhola eZimbabwe elidlalwayo kade siyongathola liyadlala international ngoba iZimbabwe yabhanwa yabo. Ngoba elethi ibhola sesibonile ukuthi khona liyangenelwa kakhulu ngabo bonaba abezombusazwe becine bephambanisa izinto iFIFA nansi siyayibhana iZifa ukuthi khona hayi akumelanga lidlale ibhola lina lisavunyelwa ngoba lilandela imithetho. So yikho lokho kumele sikufunde Mnumzana Gande ngoba khathesi ama players ethu ayaswela ukuthi noma ama players azintshantshu ebholeni ukuthi azadlala ngapi uyabona ngoba sesavalelwa phela ukuthi khona iZimbabwe participate emdlaleni wenguqulo. So kumele sizame ukuthi silandele imithetho sivili lokuthi sifake imali futhi ebholeni ukuthi ama players ethu athuthuke lawo.